Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhla ka 19 kuMpalakazi 2023. Igama ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani i-disqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazethe yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sibese sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxothwayo abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizabuya khona enkantolo.
Igqwetha likaMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba awukumisa uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections ngonhlolanja bemele i-Triple C.
Okukhona ukuthi abantu bezanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu le politicized the unity day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu bezimbabwe.
Baveza imbono ehlukeneyo abatsha ngokuthakazelelwa kosuku lwe-Unity Day olwaba khona ngokumanyaniswa kwebandla leZanu PF lele PF zaphu ngo-1987. Umphathi ntambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin ube lo mhlangano leziphathamandla zakwele Israel obuphathelane lemizamo yokumisa impi yaleli lizwe leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elimele uMnumzana Senkezo Chabangu lithi lizakhweza amaphepha emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo awukumisa uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba labanye bakhe ukuba bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngonhlolanja bephansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change. UMnumzana Ngqobani Sithole uthi basamelele ukwethulwa kusemthethweni kwamagama alabo abazancintisa kukhetho lolu oluqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kukaSiziba uMnumzana Amos Chibaya labanye kudale lephalamende nguSengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Kuzaqhutshwa ukhetho lolu esigabeni eziyisithupha. UChabangu usexotshise edale lephalamende amalunga e-Triple C amaningi kanye lamakhansila athi sebaxotshwa ukuba ngamalunga aleli bandla. Asizweni usithole xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sihambe ikhothi singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani i-disqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazethe yokuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sibese sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxothwayo abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizabuya khona enkantolo. Premature.
Yes, izwilizolo izekhi ikhuluma ngakho e-nomination court sithi uSiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho?
Hayi, sizamelela igazethe. Sesikhangela yonke indawo, sesikhangela an individual because that's what sesikhangela zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe ekhothi kawani.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi. Alihlehlele emuva labe lokho eqhubeka ngakho.
Vele kulungiswa njalo. Kumele kulungiswe njalo. Laba abangekho part of i-Triple C kumele bangabe part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Kulodabalolelana ukuthi abe-CCC abachamisa baluphanyeka enkantolo elokuthi kona-ke usengezwe ngarikholi abanye angaxothisi amanye amalunga edale lephalamende lamakhansila kumenjani ngakhonoko
yazi indaba leyo ufuna umuntu oyibambela phezu ufuza uzinsela phezu kakhona lokuthi okwenzakalayo kuyini ayethe yikho phela umongameli wephathi yona leyo engachize echakayo so ungakuzwisisa usuka khonapho uza kuzwisisa ukuthi why abantu beqotshwa ephathini ngendlela abaqotshwa ngayo
ye singathi lumi ngapho udaba lolo ngokwazi kwakho
udaba lonolo yilo abantu uhambise enkantolo soke simelele ukuthi baluphushe luze luyafika lapho kuphelela khona or bahambise ama-summons it was an agent application.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezochabangu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi oyibandla le-CCC.
Njengenjwayelo abantu asebeyijwayele into yabo yokuabuse ama-court processes because bayazi ukubana they are not popular with the people. They are only popular with the judges and ZANU-PF that they are saving. So, yiko begijimela khona. Why katu sengezo? Nga engu SG wa mampela. Enga gijimele bantwini, aba yibo ama ultimate deciders kuma political issues than to abuse ama legal processes.
Goto kona kuyini okwenze ukuthi uStalo Sibangene ngaphansi kwe-CCC. Bekwazi ukuthi umthetho ndaba enxa yoma kuhle.
Angazi ukuthi ipoint bani abafuna ukuyiprova kodwa sonke siyazi ukubana i-CCC ngobani yatshalwa ngobani kuphi konke lokhu siyakwazi. So bona bahamba ngento abakholwa ukubana into yabo bale conviction ngayo bana yebo abayiqalayo. So kulalelisela elibatshontshelayo lisebenzisa ama-court kanye leqembu elibusayo. Yikho lokho esikubiza sithi political fraud ekhomithwa ngoSengezo Chabane.
Kuyangaphi konke lokhu Baba Mlala?
Ukugcina kwakho ukuthi iZANU ivele ilwa le opposition so iyathola lapho kule sikhala khona iZANU ifanana le mpethu ingena ngenxeba ibone inxeba elikuthi kusiyangena lapho and konke abakufunayo ukuthi kungabi le democracy basale bebusa bodwa ukuze baluthe ngisho la resource bani khona.
Ye kodwa abanye bathi umnumzana uJamisa ngiyaphambanisayo ukuthi kungakhanya ukuthi iqembu lelimi njani nxa sisikhangela isisekelo seqembu lokunye okunjalo ibandla ngazani limi kubi.
Yebo abantu bangakhuluma bachothoze umnumzana uChamisa kulilungelo labo and ngiyethemba umnumzana uChamisa uyabalalela laba bantu uma bekhuluma izikhalazo zabo kodwa ukuthi iqembu elibusayo lisenze thina sigcine siblema umnumzana uChamisa. Umnumzana uChamisa uyi-victim kunye lathi abantu beZimbabwe singama-victims eZimbabwe so singafuni ukuthi silalele onguye oyi-perpetrator esitshela ukubana enye i-victim yiyo ephambanisileyo.
Kodwa vele kulungiswa njani konke lokhu Baba Mlala?
Well, I think ultimately i-solution to all this yikubana abantu beZimbabwe babambane baqhubeke beloke besilwa baphushe for ama-reforms esivele siwafuna both economic and political reforms yikho kuvele kudingakala kwenzela ukuthi izalwane zeZimbabwe ezigcwele umhlaba wonke kolunye usuku zikhumbule ekhaya.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngoyibandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
The Voice of America.
Sebeveze imbono ehlukeneyo abatsha beZimbabwe ngokuthakazelelwa kosuku lweUnity Day olwasungulwa ngokumanyaniswa kwebandla leZANU-PF lele-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abanye bathi kabakubone okokujabulela, kepha abanye bathi lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu ngoba yilo olwamisa ukubulawa kwabantu beMandebeleni laseNkabazwe ngombhuqazo wegugurawundi njalo kwaletha ukuthula elizweni. Kubika uTobias Mudzingwa.
Mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kwamanyana amabandla la ayekhokhelwa ngumnumzana Joshua Mkabuko Nkomo lowayeyinhloko kahulumende ngaleso sikhathi umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Lokhu kwenziwa kulandela umbhuqazwe oyigukrawundi owabulalisa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 eMathebeleland lenkabazwe besetheswa umlando wokusekela abahlamuki ababebizwa ngokuthi ngama-dissidents. Abafana lomuyi, umnumzana Dumiso Dabengwa, Sydney Malunga labanye, babesala ukuthi amabandla la amanyane, kodwa unkomo wathi kwakungasela ngenye indlela ukumisa umbhuqazwe lo owawumemethekiswa yi-5th Brigade. Omunye walabo abatsha abathi usuku lwe-Unit Day kalusela sisindo nguPrince Mathuthu ohlala enkabazwe osekela ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Okukhona ukuthi abantu beZanu sebathatha leli langa balenza kwaba lilanga lokudlala ezombusazwe esingathi ngesilungu they've politicized the Unity Day, kukanti kufanele leli kube lilanga lokubungaza ukubambana ukumanyana kwabantu beZimbabwe.
Kodwa u-Addington Mpofu osakhulayo wakobulawayo njalo osekela ebandla leZanu PF akavumelani lombono kaPrince.
Isikhumbuzo ukuthi nxa abantu bengabambananga ukuya phambili kusuka kube nzima. So it's very important and we encourage all young people to have that spirit here Unity Day yokubambana. Sincedisane ukuze siyakhe ilizwe lethu brick by brick.
Umudenda Chilumbo osakhulayo okubandla leMthwakazi Republic Party uthi ilanga lokuthakazelela umanyano lo lilembali embi okumele abasakhulayo beyiqaphele.
I-Unit Accord kamhlaka 22 December thina as iMthwakazi Republic Party, that is not a unit. Umgabo wakhuluma point blank ukuthi that was gentlemen's agreement. So akusadingi ukuthi si-explain okuningi. Lokuyana wakuyi-robbery.
Wengeze uChilumbo esithi kungenani lokuthi ukubambana kwamabandla ezombangazwe kwakukhangelelwe ukuthuthukisa izigaba zonke zelizwe, ziningi iziqinti zasemandebeleni ezilokhu zisalela emuva.
Ubaba wanegotiator from a wrong position. You didn't negotiate so forget to that extent. He would have escalated the situation ukuze abekwazi ukuthi no, this is Matebeleland. That's why we wanna develop abantu bakufakisela kumnyati rive. Abazange baye ngahle. Baqalisela ngapha okulamavenda amadonga amasuta amashangwe amandebele amanguni amakhalanga and the like. That's where we lost the battle.
Istudio 7 izame ukuzuza imibono kahulumende phezu kodaba lolu, kodwa umphathi ntambo kanye lomabhalane wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko bebengasabeli omakhalekhukhwini. Kodwa omunye osakhulayo wakobulawayo umqoqi Ncube uthi liqakathekile okwamagama ilanga le-Unity Day.
Isisekelo sombuso sigoqela about 16 languages, okungangokuthi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi ukumanyana kuyinto enhle, kuyinto eqondileyo. Ngakho luqakatheke kakhulu lolu suku, futhi abantu abatsha kumele baziswe ukuthi kathi vele nxa sikhuluma nge-Unity Day kusukela ngaphi kuya ngaphi.
UBinon Ncube osakhulayo olwela amalungelo abatsha njalo owake wakhokhela inhlanganiso emela izifundi eZimbabwe National Students Union, yena uthi kumele i-Unity Day libe lilanga elitshengisa abasakhulayo ukuqakatheka komanyano hatshi ukwehlukana.
Njengomumo esikiwo kathesi akula kubambana esingakuthi kukhona elizweni, ngoba ngikhuluma nje ngisitsho kulabantu ababotshiliwe abavalelwe emajele, ngikhuluma nje isigaloko evalelwe ngenxa yokuthi ulombono ohlukeneyo lalabo ababusayo. Kutshengisela nje ukuthi okufunwa ngabantu akukalandelwa kuleli lizwe, okwenza sithi ukuthi kulokubambana lokuselebrate Unity Day akusebenzi.
Bakhona abanye abatsha abathi umnumzana Nkomo waqilibezelwa ngumgabe ukuze angene kumanyano owenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa kulabanye njalo abathi wathatha inyathelo elaliqakathekileyo ngaleso sikhathi. Lonyaka i-Unity Day izathakazelelwa ngolwesihlanu esizayo emkhosini ozaqhutshelwa esigodlweni eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula amazwi aqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ibandla leZaphu namuhla lithumele isikhulumeli salo umnumzana Richard Gandari ukuyahlangana lomeli welePalestine eZimbabwe, umnumzana Tema Al-Masri, bekhulumisana ngempi eqhubekayo esihlengeni seGaza Strip phakathi kwele Israel leqembu leHamas. UGandari wethulele u-ambassador Al-Masri. Umbiko olotshe ngumholi waleli bandla uMnumzana Sibangilizwe Nkomo wokuxhasa ele Palestine ngesikhathi izizalwane zaleli lizwe ezinengi zisifa ngenxa yalimpi. Umbiko lo ubuthembisa u-Al-Masri ukuthi ibandla lezaphu lima lelizwe lakhe futhi lifuna ele Israel lime ukuhlasela eGaza ngoba libulala abantu makhaza. Uthi njalo kwenziwa i-Israel ngombhuqazwe ofana nje lowegugurawundi. Kodwa ele Israel lithi libulala amalwecatsha eHamas ngemva kokulihlasela kunyanga ezimbili ezedluleyo. Sixoxele umkhokeli wezaphu uMnumzana Nkomo.
Umeli wePalestine nxa esephendula olokuthi kuthiwa uthabe kakhulu kakhulu sibili wahlalehlengezela imbezi ekhumbula ubudlelwano bethu esasivele silabo kuqala kuthiwa wamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji eliqondana lokubhubha konina ebulawa ngama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza lithi akuchiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelendo okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurawundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu abantu bebulawa ngasizathu bengalazikhali omama bedlengulwa. Njalo njalo into ezinjengalezo abantu benyuthwa iy'kolo imfundo benyuthwa ukudla. Namhla amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into lemfundo akusafundwa lutho laphana njengobana sezibhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi uthi akusela sikolo esikhona akuselani. So kuyafanana xathu le nto yayisenziwa lapha ligugurawundi ukuthi uzibuza-ke ukuthi pho akusisystem inye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi beze bemile umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ukuthi okufanayo na kusenzakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israel isolwa ngabantu abaningi babankomo phezu kwalo ludaba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israel abulala abantu.
Wavele watsho uprime minister we-Israel ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku ukuthi ukhangele kathesi abakhethi lutho, abakhethi okwatsho-ke yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapho kulama distant khona asehlukanisi ukuthi mbani i-distant mbani ngaso-distant siyabulala konke. Nanku ukuthi esibokusenzakala.
Njengoba selihlangane lo meli we-Palestine, lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli we-Israel likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lo budlelwano le-Israel. I-Israel lo budlelwano nababusi eZimbabwe eyiyo encedisa ukuringa ama-election ngomnyaka ngeminyaka, eyiyo etraina i-intelligence yeZimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bungabe bungaphi intinikamili ambuboni. Kodwa na kungahlalwa phansi sinyushe sibe yiphathwe simlamulankunzi na kunikeka leyo ndaba, hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalande besingakalo nalelelo cebo.
UMnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elezaphu. Ele Israel namuhla lihlasele njalo esihlengeni seGaza lapho elilwisana khona leHamas okulibutho lamalwecatsha asePalestine elafakwa kuluhlu lwama-terrorists iMelika lamanye amazwe. Ibutho le-Israel lithi belihlasela indawo ezisetshenziswa yiHamas njalo lithi lenelise ukubhidlisa eminye imlindi esetshenziswa ngabe Hamas ezansi yaseGaza. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxelo mnumzana efidlela Ncube ingcweti kwezombusazwe njalo ayisiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini labantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yikuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yikuthi kukume impi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabiphenduka le ngxabano. Kanti ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu ukuthi kulungiswe impande yengxabano yona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nenanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Othakazelela ukuchova intshelelezane umnumzana Melin Dlofu labanye ababili abadabuka eZimbabwe sebefikile emngceleni wakwele South Africa lele Zimbabwe eMessina kuhambo lwabo oluphansi kohlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yezidakamizwa. Basuke izolo ekuseni eMidrand kwele South Africa njalo bakhangelelwe ukufika kobulawayo kusasa. Nangu uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Okwamanje silapha eBorder Gate yaseSouth Africa kodwa besicabanga ukuthi sihambe siyephumula ngale kancane eZimbabwe side then sisuka sichove ke ntambama maybe siyelalela ngaseGwanda. So sithe sisuka eJoburg sisuke siba thathu omunye wesikhapha umawethu ubekhapha uMeli Ndlovu lo Roland Dube then basebesikhapha basi. Sathi sifika ePitoli safika saphumula nje kancane bekulo bhuti ade esikotile uNkala then wasikhapha saze safika eBelabela. EBelabela sifike sajoyinwa ngamadoda ayi-4 sonke bese siyi-9. So bese kuyinto enhle kakhulu sachova then sithe sesifika emkopani abanye baphenduka babuyela emuva ngoba bebesikhapha. Sasesiqhubeka ngohambo lwethu. Ikho ke manje sithe sesilapha eMessina uPresmo Musundi uthe uzwa engasela amandla. So okwamanje lapha usalungisisa ipassport yakhe lapha eOmafezi phakathi lapha kumigration. So engakwaziyo ukuthi usazoqhubeka oro sesizoqhubeka sibabili. uMeli Ndlovu noRoleni Du. So sizobona uma singaqeda lapho ukuthi sizoqhubeka. Then uma sesiqhubeka sizolitshela, silazise manje ukuthi kuzoqhubekani. Kodwa thina besisenawo amandla ukuthi sithove.
Lizafika nini kobulawayo baba Ndlovu?
Esikhangelele ukuthi kobulawayo singafika kusasa, kodwa isikhathi esikondile singasibeka uma sesifike eGwane, ngoba manje singakasuki lapha eBorder Gate.
Umnumzana Meli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelele zane. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 SMS nakwele South Africa. Kweziphathelane lomnotho namuhla sixoxa ngobunzima abantu beZimbabwe ababhekane labo ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo nkosazana Doreen Seimayi okumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Into engayisho these days the business is very very low. I think okunye sokwenza khona lokhu ikuthi everyone is now selling. Everyone. Lobo umuntu esebenza, he makes sure ukuthi kulenye into ayithengisayo. So into yakho niqinisa siba nzima ukuthi imali circulate because everyone is now a vendor. And angikwazi ukuthi kulezi suku kuhamba njani le mali yakhona in the streets ayikho. Even though December simkhangelele ukuthi yole mali eningi, akula mali. And abantu these days la now brief abasagijimisa Christmas kakhulu bakwazi ukuthi imali zakhona zinzima, so sebegijimisa uniforms, books, school fees, especially school fees eziningi zikhwelile, so sokunzima.
Pho kuphile kanjani eZimbabwe khonapho mama ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi, njalo abantu bebhekane nendlala emangalisayo?
Siyazibuza sodwa ukuthi nxa uDisemba ezawoma kangaka ngela mali, what about uJanuwari? Sithi sikhangela lezulu leli lingekho, hayi lapho siyakhona siyebunzimeni kakhulu, siyebunzimeni obukhulu sibini.
Lo ngunkosikazi Doreen Seimayi obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo nkosikazi Jenica Ncube ohlala kobulawayo.
Dala kobulawayo entumbane. Indlala isithwali senzima kwele Zimbabwe. Ngingathi yisigwebo esibuhlungu esibhekane laso njengentsha elizweni leZimbabwe. Kubuhlungu kithi kakhulu ukuthi imfundo njengoba kuyo eyabuya njengendlela yokuthi isikhiphe kule ndlala esikiyo, imfundo ayisasincedi. Intsha eningi injalo ile certificate eziningi leziningi, injalo ile mfundo yayo. Abalamsebenzi bahlezi babhekane lale ndlala ngqongqongqo ezindlini. So kunjalo nje ngenxa yale ndlala lezimo nje esibhekane lazo kwele Zimbabwe, intsha eningi sesiyibona ingena isebenzisa izidakamiswa. Ye, intsha eningi isebenzisa izidakamiswa, lokhu kwenza ukuthi iningi lizibulale. Abanye vele bagcina bale kusasa engakhanyiyo engacaciyo. Kubuhlungu njalo ukuthi abaphathi bethu njengentsha, abaphathi bethu njengelizwe nje jikelele, indaba yezidakamiswa bayayibona kodwa abakhangeli lapho eqalela khona, abakhangeli impande ukuthi uqalela ngaphi, abananzeleli ukuthi lokhu kwenziwa indlala intsha ebhekane layo ezindlini.
Manje liphila njani khonapho nkosikazi
Ncube? Lami nje njengentsha ehlala eZimbabwe ngathi kungayisikho nje ukuthi I have good guidance. Yes, kungayisikho ukuthi lami ngikhaya abakithi bayazama. Lami nje ngenxa yalokho esibhekane lakho sengingaba ngomunye one of the victims of ama drugs eZimbabwe because of the situations that were faced by. And due to indlala, we are seeing most of our youths, they are dropping out of school, yes, to go and look for jobs, which I can say is a solution somehow to this problem of indlala. And we are also seeing our youths, they are dropping out of school to go to countries like South Africa.
Nkosikazi Jenica Ncube obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi, uNtungamile Nkomo.